Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa namuhla ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lwe-COVID-19 kodwa kulokwesabela ukuthi lingalumatha njalo leli gciwane ezikolo.
Chrisi, mina njengomzali njengommeli wesigaba sedethe, izikolo zivulwe isikhathi esingayisiso.
Inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu izafihlwa ngolwesithathu kulandela amasiko esiZulu okungcwaba inkosi.
Isilo sikhotheme sizobekwa ngolwesithathu ebusuku. Maye siyofihlwa lapho kuzohamba abantu abesilisa kuphela.
Umhlabeleli olodumo uJays Maravini usethule ingoma yomculo werege.
Ya, umculo werege nje umculo vele benguthanda vele nje ngikhula ngilalela kakhulu umculo yabo Bob Marley, yabo Peter Tosh, you know.
Abahlali besigaba seTexas esachaywa ngungqwaqwane wadabula impompi zamanzi, lokhu bethwele nzima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa namuhla ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lwe-COVID-19 kodwa lokhu kulokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha njalo ezikolo. Abanye abazali bakhala ngokuthi njengoba izikolo zingelamithi yokuhlamba abantwana, kulakho kubangela ukuthi babambe leli gciwane. Okunye njalo ukukhathaza abazali ukuthi iningi alinamali yokuthi abantwana babhadalele indleko zama-school fees. Njengoba ilizwe belivaliwe phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, okubangela ukuthi abazali behluleke ukuthola imali. Sixoxele umzali umnumzana Stanley Dorima ongukhansila njalo wedede esigabeni seMathebeleland North.
Chrisi, mina njengomzali njengommeli wesigaba sedethe, izikolo zivulwe isikhathi esingayisiso kakhulu. Sinanzelele ukuthi elizwe laba lomnyaka almost umnyaka abantwana bengahambi esikolo, izikolo zivaliwe le lockdown ngenxa ye-COVID-19 yona leyi. So akula misebenzi kade yenziwa, akula muntu kade ehamba emsebenzini, akula abantu kade behambahamba. Nxa kungela ama-movements abantu, akula mali elizweni, zingaba liphi ilizwe kuya kungela mali. Ukuhamba-hamba kwabantu kuyayenza ukuthi abantu babe le minye imisebenzi abayenzayo. Kulokhunye kuyabe kuyenzakala behind the scenes okuyenzakala ukuthi abantu babe le mali. Okwakathesi kunje, so abantu kade bengahambi, abantu kade bezihlalele ezindlini zabo, imali kaziko, akula lapho bazathola khona imali.
Yona iyimalini okumele bayibhadale abantwana besikolo, njalo ungasitshela ukuthi baza kwenelisa yini
ukubhadala amafees? Amafees ayachiyana lesikolo, indleko zangkhona ziyabe zichiyene. Abe primary ngiyananzelela esinye isikolo se-primary sesigabeni sami lapha edete iSt Francis bavumelana ukuthi abazali bebhadale $20 per term in US dollars. Kwe-secondary silete tema secondary school baye bebhadala 40 US. Nxa sesitshintshela kuma Zimbabwean currency iyabe si close to 4,000 RTGs. Kunzima ukuthi abazali bethole imali yona leyi. Yona idethe ngokwayo ngikhangezwe ukuthi ayila industry eyilayo, industry kade ikhona edethe ngeye tourism. I-tourism yangona le lockdown ile inke ngakhuluma ngayo kade kungena makhiwa ahamba ebuya elizweni kumbe ehamba kwebiphilizwe so kuzaba nzima abazali ukuthi bethole imali akhulolunye uluhlelo lokahulumende lokho olowe beam abaso bantu anavonke abanelisa ukuthi bangene ku beam
manje njengabazali kade lesithi kwenziweni
njengabazali kade sicabangela ukuthi uhulumende engcenye engakhulumisana nje with the necessary stakeholders sibone ukuthi kungayenziwa njani ku-ease that situation yokuswelakala kwemali yokuthi abazali beyenelise ukubhadala i-fees kungayenzakala ngesingisi esibiza sithi ama-payment plans engxenye siyoceda inyanga kumbe inyanga eyi-one kumbe inyanga ezimbili engxenye kuyabe sekulomunye umbono ongcono but khuluma iqiniso umumumuvi abazali kabala mali ilizwe alila mali indawo yami ayila mali kuwomile
umnumzana Stanley Torima ngumzali njalo engukhansila wedede esigabeni seMathebeleni North ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekhona le edede kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abalitshumi lantathu 13 bathelelwa igcikwane le-coronavirus lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose ikhulu 94 abasesibhedlela kodwa akula ngisho loyedwa ogulela ukufa sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,043 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu sikudaba lokuvalwa kwezikolo. Siphinde saxoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS unkosazana Melissa Chingwanangwana othi amatitshala lawo awahlalisekanga ngokuvulwa kwezikolo.
Thina njengababalisi ukuvula kwezikolo ngesiphangiphangi akusiphathanga kahle ngoba kunje asilamahle sikhangelelwe ukuthi ngomvulo ozayo sibe sisemaklasini sifundisa kodwa imali esiyiholayo yenelisi ukuthi sigade sihambe emsebenzini sithenge ukudla sithenge nje izigqoko zokuthi sigqoke lathi sihambe singabantu abakhanya emsebenzini kunje imali esiyiholile ngenyanga ephelileyo yavele yaphela singathenganga lutho kumele sibhadele abantwana ama-school fees lathi silabantwana abafundayo kodwa yenelisa imali yakhona so ukuthi sivule izikolo asithabanga thina njengababalisi ngoba sikhalela ukuthi uhulumende asizwe laye akasilalele izikhalazo zethu asinike imali ethengayo
sesike saxoxa labanye abazali abathi bona bayesabela ukuthi ukubuyela kwabantwana esikolo kungenza ukuthi udaba lwegciwane le-coronavirus luqale njalo ngoba abantwana bazaba sebethelelana njalo bethelela labazali babo.
Izikhalazo zabazali ziyazwisiseka kakhulu ngoba nxa sikhangele kunje izikolo ziyavulwa ngomvulo ababalisi labantwana bahlulwanga ukuthi baleli gciwane le-COVID-19 siyabuyela nje emaklasini asikwazi ukuthi silalo yini abantwana bazabuya bazasiphathela kumbe sizathelelana kumbe kuzayenzakalani asikwazi so ukuqakathekile okumele kuyenzakale ukuthi sihlolwe nabantwana labo behlolwe singakabuyeli emaklasini kodwa sesibuyela nje kunjalo njalo izikhalazo zabazali ziyezwakala ngoba ungakhala izikole eziningi ezisemaphandleni ziyaswela azilazi into ezokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 izikole eziningi ziyaswela zilamali zokuthenga izinto ezingasiza ukuthi igcikwane lingamemetheki akula manzi amaklasi malutshwane abantwana abaminyeni so ukuthi abazali besithi hayi siyesaba ukuthi igcikwane lizamemetheka kuyezwakala sivili njalo thina njengababalisi sikhala labo ngoba lathi singabazali lathi yithi sabe sitshona labantwana esikolo yithi sabe sikhangela abantwana kusukisela ekuseni ilanga lize liyetshona so sikhangelela ukuthi uhulumende akhangelisise khonokho abe le ndlela yokuthi singakabuyeli emaklasini kube lokuhlolwa kwababalisi labantwana
unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwaBulawayo
yamaZulu uGoodwill Zwelithini kaBhebhu Zulu izafihlwa ngolwesithathu kwaNongoma kulandela amasiko esiZulu okungcwaba inkosi. Phansi kwesiko leli uZulu kamelanga aziswe ukuthi inkosi ifihlwa nini njalo ngapi. Osokudala imibuzo yokuthi pho isilo asingcwatshwanga kudala na. Sixoxe lesizukulwane senkosi umzilikazi umnumzana Abel Khumalo othi inkosi izafihlwa ngolwesithathu.
Isilo sikhotheme sizobekwa ngolwesithathu ebusuku. Maye siyofihlwa lapho kuzohamba abantu abesilisa kuphela. Kulisiko lesizulu, isizulu siyisinguni. Usiko lesinguni ufihlwa ngabantu besilisa kuphela ebusuku. So yibo abazothatha umzimba wakhe ngolwesithathu ebusuku bayofihla lapha bayofihla khona.
Bakhona yini abavela eZimbabwe osuzile ukuthi baza eyafika kwaNongoma ukuyafihla inkosi?
Angezo ngababuya kithi kumthwakazi abazoya khona emfihlweni kwenkosi, kodwa engimaziyo ozoya khona isilo sakithi, isilo sakwamthwakazi inkosi uBulelani Njubelo Bhengula Khumalo nguye ozohamba. Ababuya ngale ekhaya angazi, kusho ukuthi bazomelwa yisu isilo sakithi.
Abavela eZimbabwe bathini bona ngokukhothama kwenkosi?
Yebo, abeZimbabwe banama mixed feelings. Ngakhumbula ukuthi kuke kwaba ne-xenophobia, kwakungathi yena nguye owayethe abantu bokuza kufanele babuyele emazweni abo. Kodwa thina esike saya kuye esimaziyo ube nesifiso sokuthi indaba yakithi special kumthwakazi ixazululwe. Uyayikhumbula indaba yombhuqazwe, waye interested ngayo kakhulu. Ube nokuthanda ukuthi ajoke athi khona umzilikazi wahamba nenkomo zethu, siyazifuna iinkomo zethu. Ube ngumntu olungileyo, yikuthi nje abantu babengamazi besizwa ezinye izinto abazizwela kude, kodwa thina esake saya kuye savakasha khona ubekhuluma nje ethi uyafisa ukuthi ngabe isizwe sakithi siyakhululeka siphathwe njengabanye abantu, ngoba abantu bakithi bagcwele ezizweni abala kuthula, bahlupheka kwamanye amazwe, kodwa sina indawo yethu esayishilwa ngumzilikazi. So kunama mixed feelings, abanye bathi ube ngumuntu omubi ngale ndaba yokuthi kuthiwa wakhoza i-xenophobia, yethi ayibantwini bakithi obehlala ekhuluma nje masivakasha sikhona lokuthi uyafisa ukuthi ngabe siyakhululeka nathi sibe ngabantu, sibe nesithunzi njengabantu bakwamthwakazi.
Umnumzana Abel Khumalo isizukulwane senkosi umzilikazi ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlayizo libika ukuba umnumzana Munyaradzi Makore olomntwana owabulawa waqunywa ikhanda nyakenye wacilibezelwa ngumakhelwane wakhe owambhadalisa imali enengi esithi uzamdingela imota yokuya eMalawi ukuyadinga usiwalu ozamphathisa ukudinga ikhanda lendodana yakhe elilokhu lingakatholakali. Iphephandaba lakwele South Africa eleRapaport libikwa ukuba indodana kamnumzana Jacob Zuma wayengumongameli walelo lizwe uDuduzane uzancintisa isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla le-ANC lokuba umongameli welizwe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisethulele yona nge-WhatsApp.
Siyabonga, salibonani lonke balandeli be-Studio 7, ndani basakazi be-Studio 7. Siyabonga, ngiyabonga lami kungena kuhlelo lapha. Ngiyacela ukuba abantu kabahlatshwe leyo njekisheni, andanti bafuna ukuphila. Pho nxa ungasahlatshwa leyo njekisheni usufunani? Selilokho lidinga okuningi, lokho okuningi elikudinga lidinga. lina litshela ukuthi nana ngumuntu hlatshwa nini sebe hlatshwa abantu amanye amazwe bayahlatshwa lina lisafuni ukuhlatshwa selidinga ukuthi lize litshele lizitshelwe njani ngawuphi umhloko wokutshelwa hlatshwa nini kuphela lizithulele umsindo liphile kwenzela ukuthi liseve iCovid le ekhona emhlabeni lelizweni lenu leZimbabwe nengi bayafa abantu lani liyafisa ukufa zamani ukwenza njengalokhu kwenzela ukuthi lani lize liphephe libe ngabantu lani kwabanye abantu ngiyabonga
salibonani studio 7 ngu-Ed lo okhulumayo ngikhona lapha eGoli kwele-Johannesburg ngisacela nje ukuphikisana nomama lo ongenile lapha ebekhulumela imbokodo yaseZimbabwe ehlala kwele-South Africa ethi basaba ukuyovula amacala okuhlukunyezwa basaba nokuya emapholisini or ukubosonhlalakahle ngoba bafika bebuzwa amaphepha eqinisweni angaze ngibone kusenzeka lokho akekho umuntu obuzwa iphepha uma esiyovula ikhesi ngisho nje loba ngakuthiwa mhlawumbe ufuna ukuyovulela indoda yakhe maintenance child maintenance akubuzwa phepha as long uhlala la eSouth Africa ngiyaqala ukuyizwa leyo nto leyo ngisacela ukuthi uma ngawe uqinisekile unama-victims alabo bantu aye to the nearest police station ayozibika ukuthi ubani nabo abantu bayalela ukuvula amacala okuhlukunyezwa ngoba kufuneka amaphepha ngisacela mpela nje uma enabo lawo ubufakazi ezama ukukwenza lokho ngoba ayenzeki leyo nto ngisho ungenayo yona i-passport ungenayo i-birth certificate e-police station muya uyovula icala balithathela phezulu kakhulu so angazi yena ukuthi laba abantu ngabahlala kuyiphi iside ye-South Africa eqinisweni angazi ngikuzwe kuthiwa kuyenzeka lokho ngisacela mpela uma ngakwenzeka angiprove wrong aye e-police station ayoprove ukuthi bayalile bafuna amaphepha ngizombhilifa kodwa beside lokho hhayi cha awukho umthetho osho lokho futhi angaze ngibone kusenzeka baningi abantu esengibasizile benganawo amaphepha benganalutho belithole usizo e-police station
injani basakazi bakastudio 7 ngikhuthe entabazinduna ilanga lokujabulela ilanga labomama leli ngithi eZimbabwe kalitsho lutho ngobomama bayahlukuluswa khathe sikhuluma nje omunye umama onjengothabitha khumalo usesibhedlela wehlelwe ngenkemenkeme yendaba lokhu okwenzakele kuthabitha khumalo kwezombusazwe kanye kuyakhanya amalo ecatsha lakho leZimbabwe igovernment yamalo ecatsha iphendukele abantu yaba yinkukhu edla amaqanda kuyabonakala izenzo zayo kancane kancane ebantwini besenza becatshile iqiniso elikhona ukuthi lokhu kutshaya kukathabitha khumalo lokuthathelwa nje izinto kwezombusazwe sasizoku ayisiwo masela lawo sihlezi sikhala ngabanye abahlezi befalele bebanjiwe insuku zonke bebandlela amacala angekho isikhathi sokudemonstrator sikhona kuconstitution kodwa eZimbabwe kasivunyelwa abantu beZimbabwe sebethathelwe ilungelo labo lafakwa emuntini oyedwa nabangane bakhe wenzangani ithina asilalise ilizwe ngelakhe lalabo abusana abadlalabo akulandaba bahlukumeze nomama kodwa kuzalunga kwenye imini
ngibingelele abasakazi bethu beStudio 7 ngibingelele umthakazi omuhle ngikhuluma ngikwele South Africa isicelo sami uba nga olalele inkokheli mazilalele leli lizwi ngikhumbulela ikusasa ukuthi ngima umuntu angabe siyahlala phansi esebuyele ekhaya besicela uhulumende ukuthi basizame ngendawo esizabe sizikhokhela ngenyanga ngenyanga ukwenzela ukuthi ma amandla esephelile senelise ukuthi ma sesibuyele ekhaya ube le ndawo ozofikela kube le nto ebambekayo ozobunayo ma ufika ekhaya yebo
salibonani basakazi abahle yebo siyabonga indlela elisakaza ngayo inhle kakhulu umoya ungaphephiswana into engithanda ukuba ngiyijoyile eyokuthi abantu bangathi indaba yegubrawund indaba yegubrawundi liyana isizwe sibuhlungu thina tha abantu esendebeleni so omunye umuntu esengayithatha ayibone njengento encane elula yona leya ndaba one day izavusa impi yabantu ma bengayinanzeleli ngifuthi ngigcizelele ngithi one day izavusa impi sibili abantu ma bengayinanzeleli asiyinanzeleleni yona lani impi kakhulu futhi ayisoze kuphele noma bengaze bethina ayisoze kuphele lani izahlala ikhona noma ngaze benze izahlala ikhona kuze kube sekuphele balibonani basakaza abahle hayi ngiyezwa sibili indlela elisakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu uma silalele izindaba zenu hayi zilohlonzi ngempela ziyajabulisa mina ke ngithanda ukuba ngichaza okunye la njalo ngikhuthaza abantu bakithi mandebeleni ukuba bantu bakithi lingatatazeli liyele lalo ibandla elikhona omthwakazi imthwakazi riphathiphathi ilo lo kodwa ibandla elizale inkuku ukubona lokho konke sibonayo lokho akungeke kusincede ngalokho angeke uzibone abakhokheli bakhona ngabakhokheli abangasibo bantu bakamthakathi ungancedwa umuntu ongasiwakini ngayiphi indlela asizameni bantu bakithi ukuba sizameni ukuba sihambe laleli bantu sizabona okuhle lokukhulu okuzasijabulisa phambili yilo lodwa ibandla elizasincedisa ngiyabonga bantu bakithi ngithemba izakwenze njalo esiboneni ukuba singazenzela kanjani empilweni zethu singalindi singabonga ukukhamisa nithele siyabonga
lawo bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abahlali besigaba seTexas esatshaywa ngungqwaqwane owadabula impompi zamanzi. Lokhu bethwele nzima ngoba amankampani ama-insurance ayala ukubhadalela lumonakalo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, umumo kulezindlu eziningi sibili ezonakalayo ngomqando lo. Kubonakala sibili ukuthi izindlu lama-business amaningi achaywa sibili. Lathi nje kunapa saba lakho ukuthi impumpi zichaywe, zifreeze, zidubuke, zichitha amanzi after sekwenzakele lokho. Umqando wakhona ukuthi wasuka waba mkhulu kakhulu ungananzelelwanga, ungalindelwanga lapha endaweni enjenge-Texas. Ngoba e-Texas i-state esichisayo, asizo state esilomqando. So kwatholakala ukuthi impompi eziningi ziyabe zingavikelwanga lokho kokuthi kuvikelwe umqando. Lo mhlobo wazo asiwo mhlobo wempompi ezimelana lomqando. So kwalimala sibili izindlu eziningi. Boneka hayi thina kuzange kusithambisele indlu, kwadubuka phandle kwaba izimpompi zamanzi phandle.
Manje yibo bonke na abazayenelisa ukuthi balungisise izindlu zabo? Njalo ngasitshela ukuthi labo abazehluleka bazancediswa yini nguhulumende?
Abaningi abasoze banelise lapha eTexas ngoba ungakhuluma lalaba abama-insurance ikakhulu kulaba abantu abaphansi akungasikho ukuthi ngama-insurance la awama-businesses aphezulu. Abantu kazana ama-insurances ahle athi awula yo insurance ye-flooding, awula yo insurance ye-foundation nxa kuyikuthi kudubuka impompi ngaphansi kwezindlu. Bahle bathi akula insurance enjalo. So ke abasoze banelise abaningi ngaphandle kokuthi bayazama nje abantu lapha ngalapha bezilungisela, bezithengela, befaka mbijana mbijana. Kodwa ke okungathi nguzwa kuhle yikuthi ama-insurances kawakhavi ngoba bekungayisiyonto eyayikhangelelwe ukuthi ingenzakala. Bande sukukhava umoya, ama-hurricane, izinto zolezo ezijayeleke eTexas. Kodwa ke lokho ukuthi impompi ziza freezer, hayi bake ngelakho abalakho ku-list ye-coverage yakhona. Baqondisa abantu ukuthi ba-apply kulokhu kuthiwa yi-FEMA, we-federal government. Ngingazi-ke lokho lapha ngithi kuzithathela isikhathi sakho. Kodwa kabantu babe befuna ukuthi balungiselwe khonapho khonapho. Yiwumumo wakhona olapha eTexas.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas ngapha kwele Melika. James Maravini usethule ingoma eyomculo wereggae. Kesizwe ingxoxo esiyenze lo Maravini.
salbonan salbonan lonke salbonan lonke emsakazweni omkhulu. Yeah, nguJesus Marabindo. Yeah, umculo wereggae nje umculo vele bengithanda. Vele nje ngikhula ngikhula ngilalela kakhulu umculo yabo Bob Marley, yabo Peter Tosh, you know. Yeah, umculo nje engiwuthandayo, umculo ohlanganisa umhlaba ndawonye, njalo uthandwa wonke umuntu omncane omdala uyawuthanda lo mculo. Umculo ole message, umculo oyakhaya, umculo othandwa ngabantu kakhulu umhlaba wonke.
Yo yengoma yakho iyakholisisa sibili, ungasitshela ukuthi uyihlanganise njani njalo ngobani abanye abaku video le?
I video isezingile liphezulu kakhulu, isezingile liphezulu kakhulu. Sizama ukuthi konke sikwenzayo sifake amandla njalo sitshengise ubuchwepheshe ukuthi izinto siyakwazi ukuthi sizenze. Okusalayo sifisa abalaleli abalandeli basekele ngoba sibenzela izinto ezinhle. Ya, sibenzela laba group amaningi lapho anjabo khaya arts anjengabo Bolamba, Alexander Pinsley, Omzo 7 lapho yoba direct video, kutsayithi komo nguyo ofilimu leyo Lora. So this is a very 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 good video, also a different style altogether, and ngiyithanda kakhulu. Labantu bayithanda kakhulu indlela emangasa njoba namhlanje silonjile nje bayithanda kakhulu, ama message engwathola yamangalisa kakhulu kakhulu. So hayi, ngiyajabula ukuthi i-approach yami kureggae abantu bahle bevele bayithanda. So ya ngiyathanda ukubonga kakhulu wonke umuntu osekela uJazz Marabini lapha khona, ukuthi uJazz Marabini umculo ongacula noma wuphi umculo. Yani, so nansi reggae umdumo wamakhosi, liwuthande. Lusekele, lihambe ku Facebook, lihambe ku YouTube, li-like i-page, li-subscribe. Yikho okuqakathekileyo lokho esuku zanamhlanje, lathi ukuze sikwazi ukuthi sithuthuke, siphakame, sibe siqhubeka silenzela umculo omnandi. Ngiyabonga kakhulu.
Usuhle waguqula yini umculo wakho, usuzahle uhlale utshaya i-reggae na, kumbe uzabuyela kumculo wakho abantu abakwazi ngawo?
Ya, i-reggae umculo engicabanga ukuthi ngizaqhubeka ngiwenza, kodwa lo mculo kade vele ngiwenza soze ngiyekele futhi ukuwenza ngoba ulabalandeli bawo lawo. Kodwa ke lapha kureggae ngizama ukuthi ngingene ngifinyelele ku-international market, ku-international scene, lapho umculo ozahamba ungaculeli abantu beZimbabwe bekhaya kuphela, uculele abantu base-Africa, uculele abantu bonke nje emhlabeni wonke jikelele. Yinjongo yalo mculo ukuthi ngifuna ukungena ngawo ngifinyelele endaweni eziningi zomhlaba. So ngakho-ke abantu bawudinga umculo waseZimbabwe, bawudinga umculo wakithi. Ngakho-ke zama ukuthi siwufake. So i-reggae le i-reggae etshiyeneyo engiyenza ngendlela yami njengoJazz Marabini. Ya. So yes, I'm so excited. Abantu ngoke ngivuse ukuthi abantu abasekelele umculo. Lo mculo lo kade vele ngiwenza, ngizayenza le album yakhona. Xa vele uhamba kahle ngizabe ngisenza i-reggae ngiphinde ngenze le umculo owesintu kade ngivele ngiwenza.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zendaba. Izikolo ziyavulwa namhlanje ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lwe-COVID-19, kodwa lokhu kulokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha njalo. Inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu izafihlwa ngolwesithathu kulandelwa amasiko esiZulu okungcwaba inkosi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voangebele.com.